VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7. Ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wabona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele uMabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba eSri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana sasithembise ukuthi sibazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile, so sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele uMabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalwa agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. UMabhalane lo omkhulu wekhansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joy iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamili Nkomo Studio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa okhangelele ukuthi uzabuyela kukhansili ngomvulo.
Akula muntu ongaphambanisisi, njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo. Akungeke ukuthi nxa ngento engenzakala kuma-section ama-department kusuke ukuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into leyana nxa ngaso ngibonile ukuthi kule nto enje ewonakeleyo ngibambe njani. Yikho lapho icala lapho elingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana ukuthi ngamacala akulalutho nje. Ngizikhohlwele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli labantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakoBulawayo ukuthi sithethe sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo, amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa kokuyana bebuye kuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala, umuntu ohloniphekayo, shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba, njengoba nithilo nje ngathi ngigolonjiwe, hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjani, hayi asotshele nje into eyangisayo kakhulu, kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ngivela ngabo njalo ngigolonje okunganani.
Udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechavi ludaba olukhona yini koBulawayo kukhansili yena?
Baba, inketha bechavi vele ngekuyiswele, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sizame nje ukuthi siyiminimize. So sesikhuluma nje emvini wedoda abantwana bakhe bakhethana kunaso afana. Manje-ke xa sesikhuluma ngento emsuku omunye umuntu uzile egwanda, omunye umuntu vele kurewa hayi lokana kukukona baba singasuka lapha umuye vele egwande umuye vele kurewa ngase sifike ngale se UK kumbe eMelika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlulile abanye alokukhoda kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhubo njalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakoBulawayo bexoxa lontungamile inkomo ekoBulawayo. UMichael weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Khandarami ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi umsebenzi kaDeputy Mayor ngowani. Ungabala kuneDeputy Council Section 104. It's very clear it reads functions of the Deputy Mayor whenever the office of the mayor is vacant. Or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. You have a section 139 of the Council Act. Yeah, but the mayor may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So one get off.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolulungiswe.
Kumele siyehlala njenge-council, singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe la uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nahle siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Khambarame umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obekhuluma lo Michael weStudio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxele igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umnumzana Khambarame wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nasikhangela uBulawayo usodolobha ngubaba uSolomon Mkhunu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKhambarame ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kuka-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Khambarame. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bewuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi melelani umeya, umeya nguyo ofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engiphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka bekwa-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wacina laye eselahleka esethethisa okungikho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.
Lo ngumnumzana Machoba Nancube igqwetha ubexoxa ecingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zitshengisele kulelo delobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Khambarame. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKhambarame kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mkhunu ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe nguKhambarame ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemiswe umsebenzi emiswa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kule nto engaphathanga kuhle lapha ngudeputy mayor. Okokuqala siyananze ukuthi nga kulama kulezinto okufanele uTown akazilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakukhola ukuthi bekufanele kube lama investigations engasuspendwa kumbe anganikwa ama-charges la anikuwe. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor sale ebambe isikhundla mahlala ahlajikijele ocangele utown clerk engamele into zenziwe kule ligali bazaba le-problem. Khathesi nanje ezakami isikolo ngathi into la ibanjwa ngakuhle, lanxa utown clerk singathi ukuthi le cala mbekalacala, kodwa indlela okwenziwe ngayo isikolo ngathi hayi akubanjwa ngakuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mnangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lukamongameli labalungedayo lephalamende wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abanomsoco yini abamele bamele ekhansili. Ngokunjalo ke bavotela bekhangele ibandla, okubangela ukuthi kuvotele nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sanasana umshado wezinja ekhansili, kungoba abantu bavote bekhangele ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazosebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi atikwala amasipela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi, kibo sebeqedile nokulo hlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi behambe beyelungisa kifo. Umuntu okambarambe ehambe kifo, asifuna ukuthi sikhulume kumlingi ngoba uma sebesidelela kanje kuhle beyekiwe. Thina kathi abuyela uhlupho.
UKambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathintambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sifusiso Moyo liqula lakhe bachayiwe bathethiswa abathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni nentatheli izindaba yethu Ezra Chisa Swanda okhonale eNgilandi. Yebo ke, siyakwemukela ukuhlelo Swanda.
Ngiyabonga kakhulu sithandekile, unjani wena?
Hayi, siyaphila. Ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathintambo ubona ngaphandle kwelizwe?
Umphathintambo Sifusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo kuthiwa kuse-Charterhouse, labe befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho. Uthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubaba uNikki Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma-ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano. Bahlangana-ke labakhankasayo laba-ke abatshengiselayo be-MDC. Ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi-ke inkokheli zabo zibotshelwani, zivalelelwani, abamabandla aphikisayo bayavalelwa. Ngakho-ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe, ngakho imfunano weNgilandi aqaliseke ukuzama ukuthi bambambe laba-ke abayifamlondolozayo basebemfuqela emoteni bazeqasa ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma inhlamba zonke zomhlaba. Kodwa-ke imota bathe bayivimba yafika imota le yabaleka naye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba kuyesibimoya.
Ye, kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abe kulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House, uqhubele phambili lokho akulandile. Sizothi ukuba ema-ofisini kahulumende walapha eBrithani. Okwamanje ngilapha-ke endlini emzini kalomela iZimbabwe kwele Brithani. Uphakathi ukhuluma lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika-ke i-200. Kunje nje ngiphakathi lapha ngiphumela ukuthi ngikhulume lawe, ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani, ukuthi ufuna ukuzokhuluma nabantwana beZimbabwe. Ngikhuluma nje kulabanye abatshengisela phandle, kulabalondoloza umthetho amapholisa aleBrithani aphandle kwalapha e-embassy.
Ye, kodwa khona i-Chatham House ungabe uzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani?
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi Zimbabwe ke siqalisa ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwedola laseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalela ukuthi ke iphenduke, njalo ke ukhalela ukuthi iZimbabwe ilobudlelwano bayo lamazwe omhlaba ikakhulu ke European Union izaqhubela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugenqula uhulumende kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho-ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi-ke kawukhulumi njalo.
Yebo-ke labo-ke abakade betshengisela-ke phandle lapho eChatham House bona bebesolani, kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna?
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuza abantu, bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulu iMDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqongqosela ngayo, abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi-ke athoniswe ngaphandle. Kulo kade bekulisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofunani kulapha eBrithani linalisazuliyayona ekhaya ngoba lizenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga-ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapho.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo-ke bekuyintatha izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBrithani okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe eSri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wegatsha lwezisebenzi kuhulumente umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein oweteswa icala lokudlengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe weteswa amacala okudlengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Ngesikhangeleke ezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba iNetball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBrithani. UEzra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Terms linqobe eSri Lanka nge-79-49 emdlalweni sibaya sikaGroup A. Bajabule kakhulu abantu akade bebukele umdlalo lo kanye lamantombazana eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentatha ezindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo okudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo ngu-Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo yeWarriors Club.
Izolo bakithi amantombazane othazo sasithembise ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu kakhulu and banqobile. So sasithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanye ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. Sasiso sebewine first game sebelethe i-chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorites Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe-Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James asobazophunga ukudlula kalula nje. So sikhangele umdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqinilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa i-weekend sibonke abantu abase-UK abave-off bebuye kakhulu eLiverpool lwenza ngoletikethi lobo ngelatikethi zamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa very very big game enkulu kakhulu sidlala ama favorites Australia. So kumele siwasupporte uyine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe Gems are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi leAfrica akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda leSouth Africa. Ngimele Studio 7 ngiseLondon, igama lami nguJesus Banda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Ungqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kweleZimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelanga ukuba iqembu leli linqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe. Ngithi halala mantombazana, lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani. Silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela ama-Gems lo-coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-Gems. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambeleni, not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi unimali bayenzile ukuthi basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-Gems.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayele eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobe leSingapore nge-69-34 kuthi ele-Australia libhaqabule leNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni wayo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele-Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela ele-FC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBosso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elitshumi lanhlanu njalo lihlezi endaweni yetshumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo engamashumi amabili nesikhombisa. Umfo kaMpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leleManyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leleDynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizamukela eleZPC Kariba ngaseRufaro kuthi iqembu leChapungu lizadlala leleNgezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leleYada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizamukela eleTel 1 ngaseKipo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala leleHerentals enkundleni yeTrojan Mine kuthi iqembu leWange lizanqikelana leleChicken ngaseColliery. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana leleTunisia kuthi ele-Algeria lizadlala leleNigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana kufinali ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Woza Friday namhla samba leqembu elihlabela umdumo we-rumba ele-Chongogwe Masters. Untungameli inkomo e-Studio 7 usethulela lolu daba.
Attention, attention, ladies and gentlemen. Hello, ready to see this guy. Sungoko Master, the credit is the best entertainment from Lupane.
Iqembu leli liphuma khona kanye eTshongokwe eLupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona ngwabi.
Ngibuya eLupane la enzalwa khona esigabeni seTshongokwe. Lona iqembu leTshongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethisa igama elithi lona Tshongokwe Masters sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte i-band manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beTshongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Lelo ke liqembu leTshongokwe Masters leLupane belixoxa ke uhlelo lwethu lwe Woza Friday. Ayike isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.